iZANU-PF isikwazi ukuthi noma kuvutha umlilo onganani phakathi iwuvale lingawuboni lihlale lokucabangela liphonge ubona ukuthutsha kuyintutunyana kanti ngaphansi kule nkalakatha elangabi. So kulama possibilities amaningi njengoba ubona kusiba lezinto ezinjalo eziphumayo ukuthi sokulokuthengisana sokulokungathembani zizwile lo spokesperson uChinamasa esithi kulama minister angabathengisi landi kuzimpehlano okuphumayo otshengisa ukuthi kukhona ngaphansi. Kungabe kule that possibility sibile nkulu kakhulu ukuthi kukhona labo rogeja abangabe bephakathi kwakho okungikhona kuzaphuma kubhata kuphume ukuthi bha okweZANU-PF ngoba isikwazi ukubamba izinto zayo izigqibegqibile kungaxathwana okusegcekeni njalo lokho esikubona kwamanye amabandla.
Yena umongameli Mnangagwa lomunye wabasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga ubona bizwana yini kumbe kulokungezwani okuyikho okuphehla lokho esikubona sokusenzakala?
Sebeyikhulume bayilandula bayiphinda bayilandula indaba naleyo ukuthi uMnangagwa lo Chiwenga kabezwani. Inzima ukuthi uyithi ba siyizwa ngamahemuhemu ukuthi kabezwani, kodwa okungakuthi kungaba leqiniso thize ngoba ubonke ukungena kwabo embusweni bangene ngamandla uthi wenga kungoyofaka uMnangagwa. Ongangothi usaselaso leso sifiso mebuchwe ukuthi laye angayeqa angene phezulu kumbazitshela ukuthi uMnangagwa kayenzi ngendlela naye cabanga ukuthi uzayenza ngayo nxa emfake embusweni.